I-Electoral Act inika wonke amabandla kanye nabancintisayo kukhetho ilungelo lokunamathisela amaphosta alemfanekiso yabo loba amabandla abo ezihlahleni, emdulini kumbe ezimoteni ukuze uzulu okhethayo abe bazi okwesikhashana ulungiselela ukhetho njalo obonakala edabula kumbe cisha lawo maphosta wephula umthetho. Ekhuluma emhlanganweni wamapholisa lensabela izindaba esikodlweni samapholisa eHarare, uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazabosha abatholakala besephula umthetho ngaleyo ndlela.
Okwakathesi iZimbabwe jikelele kukhanya kulokuthula, kodwa kulamacala ayenziwa ngabantu abengakwazi ukuthi kungamacala amakhulu. Indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulicala elikhulu. Wonke umuntu ozabe eqamula umthetho lo sizamfaka ijakosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu liyathola 2 years.
UMakhoza uthi lumkhuba wande kakhulu emadolobheni lapho abasekeli bamabandla aphikisayo besuka bayekhupha amaposta abebandla abancintisana nalo ebusuku kuvuka sekuseposta lalo abamsekelayo lapho obekule posta yomunye. UMnumzana Mehlweni Maphosta esakhamuzi seHarare uthi amapholisa kumele angakhulumi ngomlomo kuphela kodwa babophe abenza lokhu.
Ma amapholisa bekukhulume bengabantu abaleqiniso ukuthi lokhu abathandi ukuthi kubonakale. Kuyazi kuqondile ukuthi kungabi lo muntu ozakhupha lembenza ibhakani kumbenza iphosta lomunye. Kodwa-ke sesimelele ukuthi ma kusenzakala sifuna ukuthi amapholisa bawukhuluma ngeqiniso, abasoze bewukhulume bengabantu abakhulumela elinye ibandla kodwa bekhulume bengamapholisa.
Amapholisa achayela ihlombe uzulu weZimbabwe ngokuthula okuselizweni ngalesi sikhathi sokhetho okuvame ukuba lokuxokozela nodlakela eminyakeni edluleyo, kodwa bayavuma ukuthi kulezinye indawo udlame olulokhu lubonakala okuyinto iningi leZimbabwe elikhangele ukuthi amapholisa asebenze gadalala ukuze kungabi lezehlakelo zokushaya kwabantu besethuselwa ngesikhathi sokhetho.
Sithanda ukubonga sibili ukuthula okukhona elizweni kathesi. Asonto esijayileyo lapha elizweni ngoba nxa singakhangela ukhetho luka-2013 abantu babehlukunyezwa kakhulu, but khathesi ngani kuthule. Kodwa kukhona esikuzwayo ukuthi kwezinye indawo abantu abakhululekanga, sifisa ukuthi vele kungabi khona completely.
Amapholisa acabangela ukuthi ukwanda kwezihlakelo zokudatshukelwa kwamaphosta kubangelwa ingxabano ezikhona ebandleni phakathi kwawo okuyikho osokulethe udlame osoluke lwabonakala lwabantu abalisana bengabebandla linye. Ocubulo ngezombusazwe uMnumzana Kudzai Shumba uthi imbangela ingaba ingxabano phakathi kwabebandla linye eqale ekuqhutshweni kubi kokhetho lwamaprimary.
Sekulethe ukuthi kube lokuthayana lokwethuselana phakathi kwabantu abasekela ibandla linye. Yibukhali nje njalo khonophana ukuthi omunye abesongele umuntu wamudla kuma primary usesokumletha nje ukuthi ahambe ekhipha amaposta lana ukuthi lwane ngabi lethuba lokuthi akhampeni ngendlela eyiyo engamuwinisa elokhu emsongele ukuthi wamdlelani. So konke lokhu singakuthi kulethwa yibukhali nje obusebantwini, njalo-ke kumele abantu laba babanjwe bathonisiswe babotshwe nje.
Indawo ezinjengeHarare zibonakala zinamaposta adatshuliweyo kumbe amanye anamathiselwe phezu kwamanye, kodwa iningi labantu likhanya lingazi ukuthi ukhupha lawo maposta licala elikhulu elingakholela ekuvalelweni komangaleleyo aphike okweminyaka efika emibili. Mina iTwitter 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.